Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ekuseni ku 26 Mpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe namuhla emhlanganweni we-United Nations General Assembly osaqhubeka edolobheni le-New York khonapha eMelika. Inhlanganiso emela ababalisi iZimbabwe Teachers Association isisole umbalisi we-St. John's College eHarare ophumele egcekeni ngeviki edluliyo ngokuthi uyisitabane.
So kube kungamelanga ukuthi kube njalo endaweni esikolo lapho labantwana khona pho abantwana bazafundana, kanti pho injongo vele kube kuyinjongo yani eyokuthi sokucina udeputy head service yasemli yokuthi indaba ezinjalo zikhulunywe.
Sixoxa lomkhokheli we-Miss Tourism Zimbabwe unkosikazi Sarah Mpofu-Sandi.
Amadadi sesilo khonisakasala ethibini kilo
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe namuhla emhlanganweni we-United Nations General Assembly osaqhubeka edolobheni le-New York khonapha eMelika. Iningi likhangelele ukuthi umongameli Mnangagwa atshengise ukuzimisela kwele Zimbabwe ukuthi libe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe ukwenzela ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ufike edolobheni le-New York ngeviki edluleyo njalo usehlangane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika. Waphinde waxoxisana lenkokheli yakwamanye amazwe kanye labosomabhizimusi. Kusenjalo, umongameli Donald Trump weMelika wethulele umbuthano we-United Nations General Assembly umbiko wakhe izolo, lapho achasise ukuthi ilizwe lakhe lilwisana labohulumende abephula ilungelo loluntu mahlayana ababalisa owe-Iran lowe-Venezuela. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba ngugcweleyo.
UTrump uthe ilizwe le-Iran lephula ilungelo likazulu santando. UTrump uthe lokhu yikho okwenza ukuthi abantu bakwele-Iran bavukele uhulumende lo othanda ukwenza kungabi lokungezwani emazweni ajiyeneyo.
A human tragedy, as an example, in Venezuela.
Okwamanje sibona izibanga kwele-Venezuela lapho okulabantu abafika izigidi ezimbili ababaleka elizweni leli eliqhuba imikhuba ye-socialism. Uhulumende kaMaduro usekelwa nguhulumende wakwele-Cuba. Okuyinto lokho kuthiwa yi-socialism akusebenzi, sokwabhidliza amazwe amaningi, kwenza kube lenkohlakali emangalisayo njalo loncindezelo olunzima kuzulu. Uphinde wathi uhulumende wakhe kasoze asekele umthethwandaba we-International Criminal Court ongahloniphi imithetho yamazwe achiyeneyo. UTrump kakhulumanga lutho ngokwenzakala kuzwekazi le-Afrika. Omunye wabacothozelo kungumfundisi uSeni Sibanda othi uTrump kalandaba labantu bezwekazi le-Afrika.
I-Afrika ayisekho emqondweni we-Amerika, njalo lolu udubosi olukhona yikuthi izimali esasizithola ezokusinceda ezintweni ezehlukeneyo endabeni zomnotho wethu, endabeni ezi-health, endabeni ezenhlanganiso ezizimele zodwa, kutsho ukuthi akusimali leyo iyoncipha ibe ncane, sesimisodwa njengentandane. Udubo olukhona yikuthi ngibona ngani i-China amalungelo oluntu ayila ndaba lakho, ile ndaba lezinto zebhizinisi, lezinto zomkhonomi kuphela.
Ilizwe leMelika lafakela inkokheli yebandla le-ZANU-PF izijeziso zenotho lesithi yephula ilungelo loluntu njalo yehluleka ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington, ngingu-Gibbs Dube.
Inhlanganiso emela ababalisi iZimbabwe Teachers Association iZimta isisole umbalisi we St John's College eHarare ophumele egcekeni ngeviki edluleyo ngokuthi uyisitabane. Umnumzana Neil Volmeyer, wangumsekeli kamphathi walesi sikolo, ucunule abantu abaningi abagoqela abazali ngokwazisa abantwana ku-assembly ukuthi uyisitabane. Lanxa iziphathamandla zalesi sikolo kanye laye umsola sebechasisile okwenze wathatha inyathelo leli, umkhokheli wezimtha umnumzana Richard Gundane uthi umbalisi lo uphambanisile kakhulu.
Lata weZimbabwe Teachers Association siyamangala kakhulu kanti kutheni ukuthi sokubizwa i-assembly sokukhulunywa into enjalo. Into ephambanisa abantu abanengi, yinto engazwisiswa ngabantu abanengi, yinto vele engekho empilweni yethu njengabantu lapha eZimbabwe. So into leyo yinto engavunyelwanga even emthethweni kayikho. So kube kungamelanga ukuthi kube njalo endaweni esikolo lapho labantwana khona. Pho abantwana bazafundana. Kanti pho injongo vele kube kuyinjongo yani eyokuthi sokugcina udeputy head service yasemdlo ukuthi indaba ezinjalo zikhulunywe. Lokhu lathi kuyasiphambanisa kakhulu.
Njengababalisi nxa lithe lahlangana labafundi abayisitabane ngithemba abanengi esikolo lapha, liluphatha njani udabulo njani?
Yebo sibili bangaba khona kodwa ke ngikhulumile ngaphambilini laphana mina ngathi mina indaba ezinjalo indaba esingazijwayela ukuthi sihlangane laso. Kodwa ke kumele ukuthi siphathise umntwana wonke, abantwana nje noma besesikolo siyabaphathisa ke bonke, sibafundisa ke ngamasiko ethu, sikhulume ngemithetho ekhona njani njani. Kodwa ke yinto engajwayelekanga, yinto eyokuthi ke ababalisi bayebe befuna i-training sibili yokuthi kanti kungahanjiswa njani nxa kulabantwana abanjalo, nxa bengabuya sibili bekhuluma ukuthi kunje. Into engiyibonayo kakhulu yikuthi into esikhuluma ngayo leyo yobucabane yinto engajwayelekanga. So endaweni eziningi yinto engekhoyo. So esibuzwayo nxa abantu bekhuluma yikuthi i-behavior enjalo iqina isiphuma abantwana sebesukile esikolo engeke kulapha abahambayo khona kuma associations ama gays and lesbians lapha ababanceda khona. Kodwa esikolo lapha abantu icapacity yokuthi babekwazi ukuthi bangagcina sebesebenza njani kunzima ngoba into engajwayelekanga.
Lo mnumzana Richard Gundane, umkhokheli wenhlanganiso yababalisi eyezimtha, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Isigaba seMathebeleland South ngesinye sezigaba esavotela ibandla leZANU PF kukhetho olusanda kwedlula ngobuningi baso. Lesi sigaba ngesinye sezigaba esilobuyanga njalo lezakhamizi eziningi sezabaleka zadinga imisebenzi emazweni angomakhelwane. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesakhamuzi salindawo umnumzana Bekezela Madomo Fuzwayo njalo elwela amalungelo oluntu ngalolu daba.
Umumo wemali uba mubi futhi ngoba kwakhathesa okwenza kube mubi kakhulu ukuthi i-value ye-bond note iyasiqalisile ukuwa and iwa ngesipidi esikhulu kakhulu. Okungangokuthi abamabhizinesi sebe kancane kancane sesilanda i-situation yokuthi bazakwala i-bond note sebefuna i-US dollar kumbe i-rand. Ngoba ungakharathi esilapha kubo siphatheleni ukutshintshwa khona imali kwezinye indawo i-bond note kusiya ku-US dollar seli times 2 ukuthi 100% exchange rate. Ngizwa namhlanje kuthiwa eHarare kade times 2.2 something like that. So ngikhona sibili hayi usiba muva ama price akhwele kakhulu. Nxa ubuza bakutshela ukuthi bazama ukuthenga i-foreign currency yoku-replace i-stock sabo. Lona i-bond note la ngikhona ukuthi ulithole lalo kunzima emgwaqweni likhona kodwa ku-system kalikho. Ufpo imali uyathenga i-US dollar la ngikhona ukuthi uze lisebenzisa lalo lisatholakali. uhlupha kunje fuel iyahlupha kayikho kulama garage asefuni cash angafuni ikho cash angafuni swipe amanye ngizothwa bese besithi bafuna iUS dollar kumbe irand ukuthi uthenge ngalo so uma ngikhona uya usiba movie sibili kumbe yifare ngikhona njengoba abantu besihleka besithi ukuthi so isikhathi sefare
iGwanda lidolobho elikumango okuya eBeitbridge eSouth Africa ungasitshela ukuthi khona kunjani lezi nsuku nxa ukhangele ukuhamba lokudlula nje kwabantu kuyatshengisa na ukubana abantu abaningi bayasuka elizweni
ye kuke kwathi ngeminyaka edluleni 3-4 years back izinto zingani zifuna ukusetya down iimota zabomalaysha sibili sazibona zisehla inani khathesi seziqala sibili kukhanya ukuthi ziyakhuphuka akula bhasi edlula ingagcwalanga isiya kulula nje ukuthi uthole imoto ehambayo lala bana bachaphisa abantu sebeqalisa ukuba bakhona sokulula ukubathola bayakhankasa khona lapha egcekeni nje ukuthi ofuna ukuyachaphiswa ofuna ukuyachaphiswa iline yama-passport isiqala ukuphuma othesethi abantu abaningi sebeqalisile ukubona ukuthi umumo sesiba nzima sebefuna ukuphuma elizweni kuyakhanya sibili ukuthi hhayi abaningi sokubehlula okwalapha ekhaya njengoba le misebenzi yangikhona kunzima kunje bhuti asazi ukuthi kuza kuyinto ezafika nga
iGwanda isesigabeni seMatabeleland South lapho ibandla lezanu-P F elanqoba khona kakhulu nxa ukhangele kwezombusazwe kukhona yini umehluko okhona
umehluko okhona iqinise ukuthi ngumehluko oyaphansi angazi ukuthi abantu bakithi bona bakubona njani iMatabeleland South kuyaba yiprovinsi ye-opposition isikhathi eside zanu-P F ibingela chance sibile eMatabeleland eMatabeleland South kodwa ngo-2013 lakathesi ihuquluze yahuquluze zanu-P F ngaphandle kwalapha eGwanda yikho lapha efike yehluleka khona eGwanda Central edorobheni kuyakhanya sibili ukuthi into kazisafanani lakuqala okungakho ukuthi abantu angazi ukuthi okuyikho kwenza ukuthi belandele iZANU-P F kuyini ngaphandle kokuthi siubone ukuthi most of ama constituencies eMatabeleland South ngama-rural constituencies iZANU igijime kakhulu ngendaba yomumbu ngendaba ye-fertilizer indaba yenhlanyelo I think kunapha bawine khona abantu ngikubanikela izinto zonke lezi but in terms of economic development sibili kuvuka kwemisebenzi ukuthi abantu baphile nje kuhle baziphilise bona bengakhangezwa iZANU-P F hayi kuya kusiya phansi akulalitholi thembisayo sibi lama-investors angiwabone buya kangako eMatabeleland South special khona lapha eGwanda kuzithulele nje kunjalo the leak yobe kukhona sokwakunye sokwasuka sokwahamba sikuzwela eHarare okuvukayo nje kuvula ama-business amabhawa ukuthi bona laba ababanika indawo zokutyeketha bebuye beze kudla imali zangikhona futhi khona lapha emabhawana la avele abengaso bantu bakhona lapha eMatabeleland South yikho nje okwenzakala otherwise kusasekubi ngingathi iMatabeleland South ngenye yama-provinces sibili aphansi eZimbabwe but okwethusayo ukuthi bavotela njani iZANU-P F uye babadubeka ukudlula zonke indawo
kule projekthi kamnumzana Chivayo eyayimele yenzwe khona ngapha eGwanda ilokhu ingakaqaliswa yini
ungahleka ungafika lawe but Chris ngiyengaya ngihlezi nje ngisiya-checka siyakhangela lokhu kule fence eyafakwa ngo-November 2016 yelokhu ikhona eyabhodayo la ayiphelelanga ukubhoda ngaphakathi kulokhu kungama-containanyana okungani kuyizitoroom zalaba abantu ababefake ifence akulalutho olwenzakalayo abantu beGwanda babevele bengazi lokuthi kwenziwa indaba yesola khona phanesti egangeni leliyana bazevezwa nje sokuxasa ukukhulunywa ngoba ngangathi siyafika siya-checka khona ngale ngathola ukuthi abantu babesithi thina sicabanga ukuthi kwakhiwa isikolo esitsha abanye besithi sicabanga ukuthi ngamangcwaba amatsha bengakwazi lokuthi kwenzakalani so yinto nje engekho siyamangala futhi ukuthi nangu usephiwe futhi imali ukubotshwa kwakhe kuphelile uyaphindaphenduke futhi ukuthi uzaphenduka aze kwenza yini evele ekhanya ukuthi uyehluleka thina esasisazi ukuthi kwenzakalani sasile hope yokuthi kuzavuka indawo yokuthi abantwana bakithi baqhashwe but hhayi akulala ukuthi ngitsho olwenzakalali igusu abantu bahamba bezithezela inkuni izini ezezaziwiswa ngamakatapila bedlula phakathi khona phana yikho nje kuphela okwenzakalayo otherwise akulala ukuthi ngitsho futhi
lo ngumnumzana abekezela madomafuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseGwanda. Ngesikhathi eBotswana lilungiselela ukunanza iminyaka engamachumi amahlanu lambili lizivusa, abeZimbabwe abangalamaphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni sebethwele amagabha avuzayo bedlala umacatshelana lamapholisa. Intatheli zindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone.
Izikhathi zekhefu kweleBotswana ayisizo zikhathi eziletha injabulo kwabaningi abeZimbabwe abahlala kulelizwe okungekho emthethweni. Amapholisa avame ukuhlaqala imikhankaso yokubopha abangena eBotswana okungekho emthethweni. AbeZimbabwe yibo abakunani eliphezulu lalabo bantu ababuthwa amapholisa bephindiselwa ekhaya, njalo yibo abalesilinganiso esiphezulu kakhulu elingena ongekho emthethweni kweleBotswana. EleBotswana lilungiselela ukuthakazelela iminyaka engamachumi amahlanu lambili ngensonto belokhe lathola uzibuse, kodwa kwabeZimbabwe abanamaphepha okuhlala kulelizwe isikhathi sokugedla kwamazinyo. Amapholisa aseqalile ukumisa amabhasi kanye lezinye imota ezigadwa nguZulu bedinga labo abangalamaphepha. Kwezinye indawo ikakhulu imigwaqo emikhulu ephuma edolobheni leGaborone, amapholisa afake imigoqo yama-roadblocks lapho okume izimota ezihambisa ababanjwe emngceleni ezaziwa kakhulu ngokuthi ngamagumbagumba. OweZimbabwe uMnumzana Dumisani Ncube uthi kunzima ukuhamba esitaladeni seGaborone uma ungela maphepha aqondileyo.
Awuhambeki endleleni la, amapholisa namasotsha angiboni ukuthi iningi elingela maphepha lizafika endaweni abaya kuzo, ngoba kuyasetshwa endleleni kakhulu, amapholisa agcwele indawo yonke.
Abanye bona bathi sebesesaba ukuphumela phandle ngoba bengadojwa ngamapholisa noma yisiphi isikhathi. Lokhu kutsho ukuthi ngitsho labalesiso lokuya ekhaya ngekhefu, kodwa bayesaba ukubanjwa endleleni.
Kuyabe ufisa ukuya ekhaya uthathe ithuba lekhefu ukuyabona izihlobo labangani, kodwa uma ungala maphepha ungagcina ubanjwa endleleni.
Omunye oweZimbabwe osebenza eGaborone, uMnumzana Mthabisi Dube, uthi udubo lokudlala umacatshelana namapholisa luzaqhubeka uma ungela ntshintsho eZimbabwe, esithi lokhu kwenza abeZimbabwe babe yinhlekisa kwamanye amazwe.
Uma kuqhubeka kunje ekhaya kungathembisi ukuthi imisebenzi izavuleka kanjani, abeZimbabwe bazaphila kulokho ebedlala umacatshelana namapholisa emazweni afana leBotswana lakwele South Africa. Ayisinto emnandi leyo.
EleBotswana livame ukuba lemikhankaso yokubopha abangena elizweni ongekho emthethweni ngezikhathi zekhefu. Ababanjiweyo bahlawuliswa imali engadluli inkulungwane zamapula bebuyiselwe ekhaya. Kusetshenzwa ikakhulu umngcele weplumtree lapho abachiywa khona, kodwa iningi lihle liphenduke khonapho khonapho osekubone eleBotswana lisilwa impi elingayinqobiyo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeGaborone kweleBotswana.
Sithanda ukulazisa abalaleli bethu ukuthi kusukela ngomvulo ozayo umsakazo wenu weStudio 7 awuseyi kulethulela lolu hlelo lwekuseni oluqalisa ngo-6 o'clock AM lisiya ku-7 ekuseni. Kodwa sizaqhubeka silethulela inhlelo zantambama njengenjayelo ngo-7 o'clock PM kusiya ku-8 o'clock ntambama, nangomgqibelo ngesikhathi esifanayo kumagagasi afanayo awe-9:09 AM, 4930-6040 lagu 15460 kHz. Litiye indlela. Asizweni umkhokheli wenhlanganiso ye Miss Tourism Zimbabwe unkosikazi Sarah Mpofu Svanda ixoxa lo Chris Gande we Studio 7 ngombukiso wabo osanda ukuqhutshwa okudinga intombazana ebukekayo okwedlula ezinye ezamela ilizwe.
Umsimbi lo okuthiwa ngu-Miss Tourism Zimbabwe beauty pageant, lapho okuyabe kukhethwa khona phakathi kwamathathazi amaningi, ithathazi eliyilo elikhethwa libe ngu-Miss Tourism Zimbabwe. So sibe nawo lumdlalo ngomgqibelo lo owedluleyo. Ngokokuqala ukuthiwe lawo lo mdlalo lapha koBulawayo, ngoba eminyakeni edluleyo 2005 umdlalo lo ubusenzelwa esigodlweni esikhulu seHarare, kodwa sibe nawo lapha-ke okokuqala lapha koBulawayo. befila machachazi angamachuma mavili la nye 21 la beautiful girls akade bevelela ezigolweni ezehlukeneyo ezakuleli elezimba ebe nguye onqobileyo nguntombazana okubizwa kuthiwa ngutyasadwa primrose jarisa ogela olomdala oleminyaka engamashumi amabili lanjalo. Untombazana lo ngokusebenza kwindigwezi khona lelemijalo
bade bekhetha ngobani esingathi ngesilungu ngama-judges.
Ama-judges ebesilawo ebeyisikhombisa uzathola ukuthi asili ngesiwa lalokhu esibiza singama-ending number esize kube ngama-odd number ukwenzela ukuthi ekukhetheni lakhona nxa bengaba le mifono esibenileyo kufuze kube lo yedwa phakathi kwe-seven kumbe kwe-odd number onguye ogcwalisisa kolunye uhlangothi. So bebengu-seven iningi lakhona ngabantu ababili kahle nezomsizo womodeling sesilopholisa masarephilini silosisitiedube mbuwa besilofelix kumbulu inkosikazi osilungwini Kevin and Taylor besinaye u-Elvis Vanda laye wake waba yimodeli ngizizekisentabe yebonakile. So hhayi sedlale okuhle lokuthetha kwabo kukhanye ukuthi abantu babelokuthuthiseka nabo.
Sike sabona lapha ebulenjini be-Facebook abanye bengani bayakhonona ukuthi indawo okwenzelwe khona bebengani abayithakazeleli. Lingathini lina ngendawo yakhona?
Hayi, thina sithuthuzeke kakhulu ngayo indawo. Ingafana ngile minyaka engamashumi amathathu lamibili ngisebenzela umdlalo wonalo omodeli. And sonke nje isikhathi nxa ngithi ngiyabumba lezi zinto angithandi ukuthi ngenze into esike yenziwa ngomunye umuntu. Ngiyathanda ukuthi ubuthi bami buphume either ngendlela engenza ngayo noma nje lapho engenzela khona ngumuntu onjalo. Kodwa ngokuya lokuya ubona abantu sebesitayela esingayibiza ngesithiwa sithi yi-creativity yakhona.
Yona imidlalo kanobuhle le iyaphumelela yini? Singathi abantu bayayithakazelela yini nxa sikhangela ukubana abantu babe bekhala ngokuthi imali ayikho lokunye kunjalo?
Isimangayo ukuthi bakhala okokuthi basibona siyabaphuzela ngoba isikhathi esiningi imidlalo kanobuhle ikakhulu engohlela ilizwe lonke isuka ibe mbalwa iba mbili nje ngomnyaka kulona lele lakithi kulale esiyibiza sithi yi-Miss Zimbabwe bese kubuya yona leyi i-Tourism Zimbabwe. So bayakhala bathi vele kulutshwane lokhu ngakuya ngabo ngasikwenza kaneningi ngomnyaka abantu bayithakazelela ngoba bathole ukuthi ngaleso sikhathi bayasosa ngendubo zabo eziningi bekhiphe isikhathi bekhiphe lesizungu bayayijabulela bayithakazelela sibi beni imidlalo kanobuhle.
Lo nkosikazi Sarah Mpofu, umkhokheli wenhlanganiso ye-Miss Tourism Zimbabwe, ubexoxa lo Chris Kande we-Studio 7 ekoBulawayo. Got it, Jackson! I got it! Stop! Janet Jackson esithi made for now ehlabela ke elo Daddy Yankee kuyagidwa ke kuleyo ngoma begqoke ke impahla ze-Africa. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.